Ukhetho lwe-Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo i-fuel layo iyadula, ukudla kuyadula, yabona thina siku-transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba i-fuel le esisebenzisayo kuma-commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu, i-diesel iyadula, yabona ama-Republicans kade gijima ngalo lelo.
Ibandla lama-Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko?
Sikhumbule ukuthi kulento leyi Supreme Court okuthiwa yi-Roe versus Wade e-abortion i-Supreme Court eyayirivesayo, ama-Democrats hayi, abantu baphumile kakhulu bevotela ama-Democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo, and labane abaningi sibili ama-Republicans bagcine bevotela ama-Democrats ngoba kade bengavumelanile Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. So bekungachiphanga sibili kodwa aphumile enqobile sibili ama-Democrats, sibonile ukuthi enze kuhle and aphumelele ngendlela kade kungathenjwanga ngayo. Ama-Republicans azange awine sibili ngendlela lekade ngani ucatshwa ngani kuzawina ngayo, and sibone nje kakhulu lapha u-governor we-Florida uDeSantis nguye sibili ongani hayi badlulile kakhulu bonke nje ama-Republicans, watshengisa ukuthi even ku-next election le presidential election in 2 years, hayi umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu, and uyabona ukuthi yikho umongameli lo uTrump engamfuni uDeSantis, eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into ezinjalo.
Abaningi akade bekhankaselwa ngoye ngumongameli uMnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-Republicans. Kungabe uMnumzana Trump nguye yini obadlisileyo?
Abaningi hayi, uTrump yena kabasamfuni sibili ngamangakhe lawa, njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya. UTrump khanya ama-Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle, lokho abantu abakufuni sibili.